nimbona lo angala nimtshele lo angala 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 ngike ngibuzo ubuntu uthando lwami naye laphela kanjani
I'm not afraid of the dark.